kwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi. Iviki ephelileyo nje saphonguhlangana sathi bakithi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya. Kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangachitshisa isizungu? IZim Expo ke izabe ikhona kuyona iviki esiyilandelayo, impela viki elandelayo ngo-September 3, September 4, 5, and 6 sizabe siseDallas, eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqula elithiwa yi-CFI ngabeze church labo. Labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye. Yikho-ke zihlobo zami ezithandekayo, laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama. EDallas ziyabe ziduma, kuyabe kufiwa kuthunquthule. Izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane. Kuzabe kulo Toki Vibes, kube sokusiza njalo uja Signal ngabe Harare labo, kube sokusithi le koBulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emadebelele leZimbabwe yonke ababangaka abangamaziyo. Uyeza nje laye uzabecula lo mzo 7. Yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba. UTogi Vibes, uJa Signal, uSandra Ndebele lo mzo 7. Bekuleli jaha njalo elidumileyo kakhulu eZansi Afrika elibizwa ngokuthiwa nguprofessor. Uprofessor ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole, kuyabe kuthunquthule. Wozani ke lize bethwa ngumoya zihlobo zami, igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jikelele. Akusela nto abangayenza, abakasayi ndawo. Besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya, bejabula, kudliwa, kusuthwa, kuculwa, kugidwa, kuchichimbwa. Ngiyabonga.